Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kustudio 7 yesonto mhlaka 4 kumbandula 2022 ngoGift Jove. Endaba zethu lamhlanje.
Bathengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele-dominant in rural areas.
Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili ukhetho lwama-by-elections.
Wasidebhilish commercial uyihamba faya lobhogo ndiozihambelayo odebhilish commercial emali.
Elezanu PF lithi namhla udwayi udophe ingqongqo.
Namhla besizocelebrate umkhosi wokuzibulela ilanga lakhona mhlaka 10 September and siyacelebrate nje umhlaba wonke.
Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu eziqhube ukhetho lwama-by elections izolo ebulilima. Ikomishini yeZimbabwe Electoral Commission yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi kuWard 1 uMnumzana Ephraim Moyo webandla le-CCC uthole amavoti afika phose amakhulu amane 385, wathi uMnumzana Khosa Mpapa Ndlovu okubandla le-ZANU PF wathola edlula kancane amakhulu amathathu 315. Kuwant 16 unkosikazi Makhadi Ndlovu Moyo webandla le-CCC uthole amavoti alikhulu lamathumi amathathu lanye 131, kwathi unkosikazi Jane Moyo okubandla le-ZANU PF uthole edlula kancane ikhulu 118. Izekibi ke njalo ukuba uMnumzana Experience Dube okubandla le-ZANU PF unqobe uMnumzana Ephraim Moyo okubandla le-CCC kuwant 14. Utube uthole amavoti edlula kancane amakhulu amane lengxenye 459, kwathi uMnumzana Ephraim Moyo wathola angamakhulu amathathu lamathumi amathathu lambili 332. Izigaba lezi zazibanjwe libandla leZANU PF kusukela ngomnyaka ka-2018 kungakasuki ababebambe izikhundla lezi. UMnumzana Ostalos Gift Ziziwa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu ebulilima.
Uyibe ngoba abantu bephume ngobuningi njalo bayala ke ukuncindezelwa ngenxa yokubana amaminista ezana amabili, deputy minister lo minister babekhona ngale ezama ukwethusela abantu lokuhlukumeza abantu, kodwa abantu ke bahamba ngeqiniso. So sifuna ukubabonga abantu bebulilima njalo batshengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele-dominant in rural areas. Siyatshengisela ukubana ke i-TPC ithwele indawo yonke.
Singathi ke nxa sikhangela ukhetho lolu liza kusebenzisa futhi khonokhu yini zokubuya ukhetho olukhulu
ngo-2023 slogan sethu ngesokuthi noma kanjani against all odds. So sizayenza yonke into esiyikwanisayo njenge-citizens movement ngenxaba inhlanganiso le ngeyabantu ngokozulu wonke jikelele, ngokwami lawo, ngokomuntu wonke weZimbabwe, kubantu eZimbabwe kube nembuquko. Ngenxa yokubana imbuquko ingabuya inceda wonke umuntu, whether ukuzanu noma PPC noma kuwabambo kusini, kuqakathekile ukubana senze ukhetho kwi-environment elokuthula, njalo sibe nokuhlonipha, njalo sibe nokuthi umuntu ekhethe ibandla alifunayo. So sikhangisele ukubana kulungisiswe indaba yama-reform ngenxa yokubana kufanele ukuthi owinileyo ewine, ewine ngendlela ke esegcekeni, ngendlela elokushutiseka, ngendlela yakuma-standard. So into okufanele ilungisiswe indaba yama-reform esima ngayo ngenxa yokubana asiwinanga ngenxa yokuba iyenze ukhetho olupreze. Siwine ngoba wethu overwhelmed recognitional. So khonokho yikho kufanele sikusebenzise indawo zonke ukubana siye phambili. Yikho sikhuluma ngendaba ye-operation mango ukubana abantu besekugcineni kwakho konke indaba yesi-ballot box. Asilandaba ukubana abantu bayenzayo phakathi komnyaka into eqakathekileyo ukubana sikhethe ukubana ezimbabweni ngoko.
UMnumzana Ostalis Gift Ziziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo loMnumzana Philip Gawule, ilunga lebandla le-ZANU PF.
ukuthi siyakwamukela ukuthi lokhu into esimelandini, kodwa-ke okukhona ukuthi i-by-election sesilanda i-general election le ebuyayo, but ezikhathini eziningi vele izanu iyaziwinela nje ama-by-election. Kuthithi kukhona okungahambanga kuhle khona ngale kukhona nenomhlangano wethu wezanu PF engxa okwenze kwagcina sekusiyawina i-CCC, kodwa-ke hhayi sekumele zilokhu ziqine khona ngale ebulilima awenzele ukuthi ukhetho olubuyayo lolu sibone ukuthi izanu PF iyanqoba khona ngale ebulilini.
Singathi-ke okwenze i-CCC yanqoba kungabe kuyini?
Kule zinto ezimbalwa ezifana ne-voter apathy, ikakhulu i-voter apathy leyi ikhipha impumela kwesinye isikhathi engayisiyo, ngoba abantu abaningi bazengahambanga ukuyavota. Ungakhangele nama-figures akhona ukuthi aminawo nje ama-figures akhona, ngathola ukuthi balutshwane mhlawumbe abantu abahambe bayavota. Ubulutshwane babantu abahambe bayavota bona bana yokwenza impumela yakhona iqile ukuwela noma ngathi.
Kuyo phambili ubona zani ibandla lenu lingazama yini ukuthi linqobe futhi khona ngathi?
Hayi, ibandla lethu lihle kakhulu ngale gidi. Yazi ngami ngitshela gidi kokubona ukuthi ngale futhi ungakhangela thina ngale vele uhlelo lwethu lama-MPs ethu lawo imisebenzi abawenzayo kuhle kakhulu. Ukhangele umsebenzi owenziwa ngaboMinista uMangalitshe Ndlovu, akula muntu ongamnetshi uMangalitshe Ndlovu ngale ivili kathethi ivili ikhokhela iphathi, iphathi ilobukhokheli obuhlelekileyo obuqhuba umsebenzi womhlangano obukhokhelwa nguMangalitshe Ndlovu. OMangalitshe Ndlovu vele ingathi eMatsaus vele ikhothiwe vele eMatsaus, iMatsaus vele izanupief iyathatha kuphela. So lo ngxali njengoba ngitshela gidi, we have a very strong team that is led by uMangalitshe Ndlovu. Okuthi umsebenzi wakhe wakhangela uMangalitshe Ndlovu umsebenzi owenzile khona ngale i-constituency yakhe khona ngale futhi khona ngale imisebenzi emihle kakhulu ukuthi i-CCC yayilado khona ngale. I-CCC badobhile nje ngoba bakudobhileyo, basidobhile isikhoma sabo behamba, bayazogogo nje ozihambelayo odobhile isikhoma semali.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZanu PF. Sixoxela ye esecholojo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathe gwaqa eMaryland lapho benza khona umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Abasemkhosini lo bavela endaweni ezijiyeneyo. Kukhangelwe ukuba umcimbi lo uza ukuxoxwa khona ngesiko likaMzilikazi, uza ngesiko likaMthwakazi kuzagqitshwa namuhla. Sixoxe lo mnumzana Mkhululi Ndlovu, omunye wababona ngokuxoxwa komcimbi lo.
Namhlanje besizocelebrate umkhosi yethu uMzilikazi eyasitshiya lapho sihlala khona eZimbabwe emaqebelini. Njengobana umuntu ekwazi ilanga lakhona mhlaka 10 September and siyacelebrate nje umhlaba wonke jikelele abadabuka ngoMzilikazi.
Singathi luqakatheke kangakanani usuku lolu?
Usuku lolu luqakathekile kakhulu. Yabona Dube, wona njengoba usuhlale lapha eMelika sake sihambe kuma-Italian izinto oCinco de Mayo wabeMexico, o-Irish Fest, yabana gobe u-Green St. Patrick's Day. Thina lathi nxa sobe sikhangela lapha besibona sigqoke, so bakholisa bazokhabetha basibuza nxa sosiba besibuza ukuthi mbani nalo sithi u-right hand man kaChaka. Ngaso sesikhuluma ngoChaka, inoleja isingane sivuleka ngoba uChaka laye ngumuntu who they are proud of, abantu abamnyama e-Great Warrior Nation, ukuthi kulabantu bakhe njalo abantu ababeqinisa uChaka ukuthi ba-celebrate umdlalo labo, they get a lot of knowledge out of that. Thina yithi kuqakathekile kakhulu.
Singathi-ke ebantwaneni abakhule lapha kuqakathekile kangakanani?
Into umuntu siyifundisa abantu abenu ngoba into labo i-identity omuntu baqhubeke ngayo. Ubona labo bazaba ne-vision yabo njengoba bengabantwana abatsha bekhulele lapha e-America bekhuluma isikhiwa, abanye kabakhulumi limi lethu njengoba sikhuluma, kodwa kuzamele bebekwazi, bebekwazi laba badabuka khona, bebekwazi nezibongo zabo. Konke esikwaziyo kumele ukuthi sikwabele abantu abenu.
singathi ke ngaze sikhangela abantu bavele endaweni ezitshiyeneyo baluthakazelela yini usuku lolo?
Abantu bayaluthakazelela kakhulu.
Umnumzana Mkhululi Ndlovu ngomunye wabaqoqe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sixoxe laye ese-Alpha Marlboro esabelweni seMaryland khonapha kwele Melika. Singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlola okwenzakala kwenkampani ephehla umlilo kagetsi ngenuclear ezaporezija nuclear power plant kwele Ukraine bathi bakhathazwa yikulwisana kwebutho lakwele Russia ele Ukraine duzane le ndawo le. Bathi kulakho ukuba le ngozi eyesabekayo elinye ibutho lingabhomba kukampani le. Ele mali lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ibutho lalo libulala abantu mahlayana. Kulabanye asebephanyeke udaba lolu kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations besithi ibutho lakole mali lidubula mahlayana abantu abaphikisayo. Sokwisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi uMzilikazi. Namhla sikwele Melika.
Mina nguSela Mkiliwane Zumanube uMzilankatha uMpangazitha ngihlezi eDallas, Texas. Ngibuye lapha okokuqala kumalungisele lonke bengikhona kugrupu kwaze kwafikelana nanamhlanje. Kuhle ukuthi lathi siziqhenye ngokuthi singabobani. Kokwenziwe kuhle yini konke akungeke kwabaluleka, kodwa isiqalo. Siyakhula njengabantu bakomzilikazi, kumele silethe lezi muli zethu zifunde ukuthi singabobani, ziziqhenye ngokuthi singabobani. Namhlanje ngiyaziqhenya ngoba kuMzilikazi omkhulu, ukuba uManyube, ukuba liNdebele, lokukhuluma ngolimi lwakini, lokugida silabanye abazwisisayo kanye lapho esidela khona, lokubumba ukuthi siyangathi njengesizwe sakwaMzilikazi. Amhlophe wabalungiselileyo bonke laba lisebenze kakhulu, siyabonga kakhulu lingakini.
Singathi-ke kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bebekwazi inkosi yabo ukuthi
wayekubani? Singazi ukuthi inkosi yethu ngubani, asizazi ukuthi singabobani ngabantu, sifongukulahleka nje njengabantu abangela lapho abavela khona mbabaya khona. Kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu sibekwazi ukuthi sivela ngaphi, singabobani. Nxa ungangibuza njengoba ngisithithi sa singabomzilankathi, sivela ngathi siyakwazi lapho esivela khona. Siqakathekile kakhulu kithi nebantwaneni bethu lathi sizukulwane zethu ezilandelayo ukuthi sibekwazi ukuthi singabobani.
Abantwana bafundiswa njani ngakhona okokhuluma?
Kufanele siqalise ukuba ukuziqhenya ngokuthi singabobani ezindlini zethu, abantwana babekwazi ukuthi bangabobani. And then nxa sesisuya emhlanganweni enje, kasilethena abantwana bethu sibalungisele izinto ezenza ukuthi babekwazi ukuthi bavela ngathi bangabobani, and then babazane labanye abantu bakwabo. Nxa sikhathesi lapha sisegangene silahlekile, sukubuthana lokhu kenza ukuthi lathi sibele saziwa ukuthi sikhona singabantu. Kathesi uMzilikazi sele seyi-official organization e-America. Akula politics esizikhulumileyo this weekend, sikhulume ngokuthi singabobani, sifuna ukuya ngaphi, sifuna ukwakhana njani njengesizwe.
Ye phosele okuqina mama,
mina ngifuna ukubonga kakhulu uMkhwalisile. Ngithi lokho kakuye phambili, sihlangane iminyaka ngeminyaka sikhwalisa, sigida, sisidla ukudla kwawethu, sikhuluma, sikhumbula lapho esivela khona, sifundisa labantwana bethu ukuthi singabobani, sivela ngathi, kuyini okuqakathekileyo kithi njengesizwe.
Siyabonga kakhulu Mancube ungadinwa lakusasa. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Womanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontshungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kuthungameli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla kuMateyu chapter 6 verse 16. Ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyuki imali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uzakukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi athatha la matshe uwenza abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambi. Ngakho ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyathova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi, ngoba ungayenza njalo uvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi lindoda yazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi hhayi thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu, kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hhayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili zikaNkulunkulu. Kuyabe kungaseyikho ukuzila, ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelele ukuthi nxa sizile ukudla isisikhathi sethu sokungenela izwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu, ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokhu bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu, sizithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza. Nkulunkulu wami, ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu, ubanike njalo umusa ngokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila bethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungadinwa lakusasa mfowethu. Yes, sizwe ke ezabatsha namhlanje. Weza bacha, kubekela pambili sipopa ngomgubho wenkosi uMzilikazi.
Salubonani, bantwana mthwali. Igama uBrian Dlozi. Ngithe khaya ngibuya eMalapala kuseCholotshe umngadlini empanizima. Ngizalelwe eWanki eMalahleni for a principal ekhona almost 24 years khona before ukuza la. Okwakathesi ngibased e-Ohio, Cincinnati.
Ye, kwini okukulethe lapha eMaryland?
Okungilethe lapha eMaryland kungenxa yokuthi ukhona umngani wami oyisihlobo labo Emmanuel Sox Ncube owangi-eda egrupini, you know, wangitshela wathi hayi no kule group enje, and then ngathi sengihlalele egrupini ngabona beyadvertise ukuthi kulo mcimbi, you know, ukucelebrate-a iMzilikazi Day. So nami ngabona hayi kuqakathekile sile ukuthi ngifunda ngesiko lakithi ngoba thina sisese kuma-30s, 20s kuzamele sikuqhubekisele phambili lokhu sikudlulisele ebantwaneni bethu nazonke ezinye izizukulwane eziza kulandela. So nxa abadala bona laba besimema besifaka izinto enzela lezi kuqatheke kakhulu ngoba ngathi sizakudlulisela phambili.
Ye, kwini okwenza uthi kuqakathekile khonokho elikwenza?
Hayi, ngingathi bekufake ngesithiwa ncali ukuthi i-identity iyadingakala ebantwini. Kumele uzazi ukuthi ubuyaphi, uvela ngaphi, ungubani, ungokabani. Angisho thina singabakaMzilikazi sokuqatheke kakhulu kithi khonokho kwenza ukuthi si-identify sibe kwazi, singabi lamahloni ngesiko lethu ngalapho esivela khona. Bakhona abakwenza abanye bayenza u-Irish First, abanye benza u-14 de Mayo. Thina lapho siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa iMzilikazi kwelinye ilanga kuyobe kuthiwe hayi iMzilikazi Day, ilanga eliqakathekileyo sibile ebantwini besindebeleni abadabuka eZimbabwe.
Kodwa lina abasakhulayo liyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakatheke kangakanani?
Ya, you know, ngokufunda izingwalo, you know, siyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakathekile ngoba njengokutsho kwabo namhlanje ekuseni bebekhuluma ngokuthi kuthiwa uMzilikazi wayengadli abantu bonke bangakadli. Angisho lesaka sithi indlamuva yenkosi. So kithi khonokho, you know, kuyasitshengisela ukuthi wayengumuntu owayezidela before abantu, and kuqakathekile kakhulu. Ungabona umuntu oyenza njalo, wenza ama-sacrifices anjalo for abantu bakhe, lathi kusenza sifise ukuba ngabantu abanjengaye.
Singathi kusiya phambili kubona ngazani liza kubamba yini khonokho ukuthi kuqakathe kangakanani ukuba leyo mcimbi onje.
Singabe silokhu sixhumana sihlangana sibona ukuthi iMzilikazi Day iyaqhubekela phambili njengoba ibigcine ngo-2012 khathe siyivusile njalo. Singaqhubekisela phambili izizukulwane zethu zizazisisa lazo ukuthi hhayi every year abantu kufuze beyihlangana endaweni ethile becelebrate iMzilikazi Day.
Abasakhulayo
ngabatshela ukuthi into eqakathekileyo ikuzazi ukuthi ungubani njalo uvela ngathi ungokabani. Kuyikho thina lathi size lapha ukwenzela ukuthi sizozinanzelela ukuthi thina singabakaMzilikazi, and khona okuqatheke kakhulu kithi ekusikhuliseni lakuthi kungasingena emsebenzini lapha. Kuqathekile ukuthi uzazi ukuthi hayi wena ungubani.
Ye, phoselokugcina
mina engakusho ukuthi hayi ngiyathokoza kakhulu ngokwenzakale lapho umcimbi lowo. Hayi, kimi it was really amazing organization yakhona, and ngikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili, you know, ngoba lathi sizakhona ukuthi kudlulisele phambili lapho sesinabantwana, you know, lezi zizukulwane ezizabuya after thina.
Siyabonga Ndlovu.
Hayi, sibonga mina.
Lo nguBrian Ndlovu odabuka eCholotsho ohlala khonapha kwele Melika.
Kwezemidlalo, iqembu leDynamos linqobe eleHarare City 2-1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Tenants 0 ZPC Kariba 2, Triangle United 3 Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 1 Black Rhinos 0. Silokhu sikwezemidlalo, wayeyimvimbi elodumo uGift Ilunga Junior uthi abasakhulayo kabaselalo uthando lomdlalo wenguqu kulezi nsuku. Uchazo njanji usipa lolo daba.
Ulunga waziwa kakhulu ngegama elithi Thebe usebenzela iqembu leBulawayo City lapha ngomunye wabaqeqetshi abasebenza lamaqembu abafana abasakhulayo uthi kulomehluko omkhulu kakhulu nxa kufaniswa abadlali abasakhulayo abakulezi nsuku lalabo abakudala.
Kulobunzima ngokuthi iboys lezi seziluza from under 14 uyabona ungakhuthi training from 14 kusiya phezulu uyakusulahlekile. Thina we there from 13, 14 schooler. Manje boys are these days. Kulobunzima ufuna ukuphushwa every town namezweni.
Ulunga uthi labo abayalabi lokhu bekhona ebholeni uyabalolonga aphinde abafundise ukuba babe ngabadlali abaziphethe kuhle.
Ngiyabe ngibanika into engayenzayo bona okwabo talent. Italent nayo lalo mina uyephu kuphela developing it, especially discipline. We are trying to with these boys bengayenzi ukwenzwa yithi many things ezi-wrong esazenzayo. So we are trying to help them ukuthi bephume entweni ezinjengazonikezi to go forward.
Ulunga osebenza noBruce Chuma kanye noVoster Chitema uthi kuqakathekile ukubambisana ekuqeqetsheni umdlalo wenguqu.
Zawedwa ebhoreni I don't think ukuthi it will work. Siyancedisana olombono wakhe siyawubona siwuhlanganise.
UChitema naye ugcizelele ukuba kulula ukusebenza labaqeqetshi abalidlalayo ibhola.
It's a blessing in disguise. Ukusebenza lo muntu owadlala ibhola uThebe noBruce ngoba into eziningi asiphikisani siyabe si-understandana just because we have been there.
Isakhula ulunga udlalele amaqembu abalisayele Zimbabwe Saints kanye lephinda mzala. Uqale udlala kuqembu le-Islanders ngo-1997 eqeqeshwa nguMadinda Ndlovu. Uke wadlala njalo kumaqembu amela ilizwe njalo ngomnyaka ka-2004 ube yingxenye yeqembu lama-Warriors eliphakamise inkezo yeCOSAFA. Ulunga uke wadlalela njalo iqembu le-Cape United njalo ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi ukuwaqeqesha abasakhulayo beqembu le-Highlanders. Ukuwaqeqesha njalo leqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 eleMossi Rovers. Imelesi de 7 ngobulawayo umuntu Joseph Njanji.
Yes, sizwe ke ingoma kaZintsha ziyamluma ethi singamaNdebele. Yamluma ingoma yakhe ngamaNdebele. So akhibe uhlelo lwalomhlanje othi sikhangele ebese lazo. Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by elections eBolilima. Elezanu PF lithi namhla uDwayi udophe ingqongqo. Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sigqoba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje oluvalisayo umthembo Stemba uKip Dube Dilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.